lokho kubilisela lo vice president wakhe uChiwenga kusejakeni ukuthi baba lesivumelano bebabili ukuthi Mnangagwa uzabusa ube one term and then ebesechiyela uChiwenga. So kathesi yena Mnangagwa usebonde hayi uChiwenga usefuna ukubusa sosegijima phambili esithi amaprovinsi ami endosi ukuthi yena abe ngupresident ku-2023 evalela phandle uChiwenga. Lokhu nje kusithengisa ukuthi iZANU-PF ayilandi lelizwe ibhizi ngokubabaza ukuthi obusayo ngubani, odlayo, ofuthayo ngubani. So lokhu kuyafana nalokho okwakusenzakala uMgabeni esasakhona ekhethwe nguPresident. Babebhizi begijimisana ngezokuthi uPresident wethu uMgabeni kamtheki 23 kamtheki 2018 bengalandi ukuthi ilizwe liyaphi kumbe ilizwe liyahamba phambili kumbe liye emuva. Lokhu nje kusithengisa egcekeni ukuthi ukuba nethemba elizwe ephathini okuthiwa iZANU-PF nje yikuzikhohlisa ngoba asiyindawo njalo akusizi lutho. So iproblem ekhona lapha yokuthi uthi uMnangagwa noChiwenga bayalisana ngokwabo bedlala bephansi kwamanzi.
Uyibona iphela njani-ke leyo ekaMnangagwa noChiwenga iyozala nkomona?
Lapha nje kuzabonakala ukuthi olamandla ngubani ngoba uChiwenga siyakwazi ukuthi kakhiphanga iuniform yokuba ngumsotha egqoka isuthi eyikhiphela mahhala. Yena uzimisele ukuthi azobusa leli lizwe kungaze kube kuchitheka igazi kumbe kungasoze kwanjaka kanjani. So kuzagcina kulwiwa njalo sizabona ukuthi okhontrolayo amasotha ngubani ngoba phakathi kwabo bobabili kulo one othembayo ibacking yamasotha. So ikhule abayiqalisayo beyenza bekhipha uMgabe ibuza kuba futhi naye iChiwenga le ezakhipha omunye wabo ukuthi omunye abuse.
Kungenzakala nini lokho Nyoni? Into ethusayo leyo nxa kungenzeka mpela ngendlela okhuluma ngayo.
Umnyaka lo esesiwungena kuwo 2019 angiwuboni nje ngombono wami uzophela izinto zikahle ngoba singakhanyela kathesi uMnangagwa ubhizi ethathela amandla uChiwenga emvalela indawo ngaphi ngaphi konke konke kwaThilithini njalo emfusha ukuthi uChiwenga adikhiye phambili kwabantu ukuthi upresident nje muthi uMnangagwa. Lokhu kutshengisa ukuthi yeyo uyavuma ukukwenza lokhu but phakathi ehliziyeni inhliziyo yakhe iyabificha esithi hayi nami ngifuna ukubusa. So ifuture yethu ku-2019 vele bayakhanyi kakuhle ukuthi ilizwe lithizane limi kanjani ngoba ngibona nje indaba zamasosha zizongenelela futhi phakathi ngoba kathesi sebeqalisile ukufuna ukukholisa amasosha ngama-US dollars ukuzama ukuwathenga njalo ukuthi i-loyalty yamasosha i-esayidini likahulumende esayidini likaMnangagwa ifike ngapha kuChiwenga. Sikhuluma nje okathesi amasosha wonke amakhulu lawa alama-promotion lalaba oma-boss bavele kade bephiwa i-half salary yabo ingama-US i-half salary yabo ingama-RTGS yilaba opikinini abaphansi akade belethe bephiwa ama-RTGS. So uhulumende ubebhizi nje ethenga imali zonke ama-US ku-black market ukwenzela ukuthi ayelelise ukuholisa amasochati wonke nge-US currency.